Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolesihlanu mhla ka 12 kumbimbitho 2021 ngontungameli inkomo endabeni sekuseni lamhlanje
amanesi ayabuya mbija nambijana ayabona abanye bayaza kusinisa lako futhi bayabona abantu bayaphila after i-vaccination yangkhona
kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lasithupha 36 belomkhuhlane lo.
I'm announcing that I will direct all states, tribes and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated no later than May 1.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzalaya izabelo zelizwe lakhe zonke ukuthi zibe seziqalisile ukuhlaba umuntu wonke ofunayo oleminyaka engu 18 kusiya phezulu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCoronavirus kusukela mhla ka 1 ngoNkwenkwezi. Abahlaziya ezombusazwe labalwela amalungelo bathi umfutho wegugurawundi uzaphela kuphela nxa uhulumende ngaluphatha kuhle lolu daba njalo axolise. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamachumi amathathu lasithupha 36 belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebhubhile selokhe i-coronavirus ifike kuleli sebeyinkulungwane elamakhulu amane lamachumi ayisishiyagalolunye lambili 1492. Asebefunyenwe belayo bona sebekunkulungwane ezingamachumi phose amane 36,377. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi lanxa abongi bebekhanya bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yeCoronavirus ngoba bengayithembi, abanye sebesiba lesibindi sokuhlatshwa ngemva kokubona kungelalutho olubi osolwehlele labo asebehlatshiwe. Uhlelo lokuhlaba abezempilakahle lezinye izisebenzi ezimqoka ijekiseni elungiswe kwele China luqale kumaviki amathathu edluleyo njalo inani lalabo abavuma ukuhlatshwa lilokhe liphansi. Okwamanje sokuhlatshwe inkulungwane ezedlula ezintathu 35,900 kuphela. Kodwa isikhulumeli seZimbabwe Nurses Association umnumzana Anthony Majongosi ongumongi utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ukungabi khona komthelela omubi kulabo asebehlatshiwe sokukhuthaze yena labanye ukuthi labo bavume ukuhlatshwa.
Amanesi ayabuya mbija nambijana ayabona abanye bayaza kusinisa lako futhi bayabona abantu bayaphila after i-vaccination yangkhona. So kathesi bayahamba bayavaccinatwa ukuthi vele babone ukuthi aphila umuntu uyagulayo kathesi ukuthi wahlatshwa i-vaccination.
Kodwa ulwazi elaludinga lisithi ngabe uhulumende uqala abafundisi ukuthi kuyini laluthola yini?
Siyabona ukuthi abantu vele bayaqina bafunda i-vaccine vedwa like usizama yokuthi siyazilabela okunye lendlu ndawo futhi ukuthi vele bayabona abanye bavaccinatwa kungela ama side effects angkhona ukuthi kulimkhuhlane yaphuma ku vaccine leyana so kathi abantu bayazihambela sibili ba vaccine ama youth workers ahamba ahlale kuphela ngikho kubangela ukuthi bahambe labo bahlale I vaccine leyana
kathesi sokuhlatshwa abanye abongeliye sokumile yini belabo baqhubeka
hayi bayaqhubeka bambili bahlatshwa ningayo ukuthi vele inamba yangkhona vele ayingabi inamba yenkulu inamba yemfani ukuthi bayabuya ama-one ukuthi bahlatshwe so vele bayaqhubekela phambili siyaqhubekela abantu bahlatshwa ama-youth workers njalo futhi labaya i-second phase bayangena khonapho
kodwa singathi baningi yini abenhlanganiso yenu asebehlatshiwe nxa belitshela
kathesi singathi abalutshwana singabangabi babaningi but sisukangelathi bona ukuthi inamba izokhwela yini nendawo yokuthi vele since abantu bayahlatshwa kuyahamba njalo ukuthi abantu bazofuna ukuzivikela babona ukuthi vele ivaccine leyo akhulu into iyabangela umzimbeni ukuthi kule abantu bayagula indawo yevaccine abaningi ngibona kule makhandeni kule Princess Margaret lenyaawazi kule amaklinik amathathu avuliwe kathesi ukuthi ancedise abantu bahambe bahlatshwe ivaccine leyo because ekuqala vele kwenza kwezindawo ezincane ama-centre hospital like i-UP lemkilo ngiyokwayenzwa khonoko
Umnumzana Anthony Matyongo sikhulumele senhlanganiso yabonke iZimbabwe Nurses Association. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzalaya izabelo zelizwe lakhe zonke ukuthi zibe seziqalisile ukuhlaba umuntu wonke ofunayo oleminyaka engu-18 kusiya phezulu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kusukela mhlaka 1 ngoNkwenkwezi. Kumbiko awethu le kumahola asanda kwedlula uBiden uthe njalo ngokusebenza nzima kukahulumende wakhe kusiyaphela uNkwenkwezi elemelika lizabe selilamajekiseni anela umuntu wonke kuleli lizwe.
I'm announcing that I will direct all states, tribes and territories to make all adults, people 18 and over, eligible to be vaccinated no later than May 1.
Ngizalaya zonke izabelo lezihlenge zeMelika ukuthi ziqale ukuhlaba umuntu wonke ofunayo kusukela mhlaka 1 ngoNkwenkwezi. Kodwa akutsho ukuthi umuntu wonke uzahle ahlatshwe khonapho khonapho. Kutsho ukuthi uhlelo luzaqala khonapho.
Beating our current pace of 2 million shots a day.
UBiden ucele njalo uZulu ukuthi alandele imigoqo yokwenqabela lomkhuhlane efana lokugqoka amamaski wathi kungenziwa njalo umkhuhlane lo wehle kakhulu abantu bengavunyelwa ukuthi bahlangane bengamaqembu lemideni ngelanga likazibuse elinazwa mhlaka 4 kuNtulikazi.
I promise I will do everything in my power. I will not relent until we beat this virus.
Ngiyalithembisa ukuthi ngizakwenza konke okusemandleni ami. Angisoze ngiphumule size silehlule leli gciwane. Kodwa ngidinga usekelo lwenu. Ngifuna lidlale indima yenu lani njengezizalwane zeMelika. Ligqoke amamaski njalo lilandele yonke imigoqo. Lihlatshwe amajekiseni. Sineza lokhu sibambene. Sizakwenelisa ukunanza ilanga likazibuse sihlangene.
And have a cookout and a barbecue and celebrate Independence Day.
Ukuhlaziya amazwi kaBiden siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngibona ngathi kuhle kakhulu ukuthi abantu nxa bengabe belesifiso sokuthi bathole lawo majekiseni laye njalo esenza umsebenzi omkhulu ukuthi abantu bawathole ngibona ngathi kuyinto enhle ngoba lokhu kunikeza ithuba labo abalesifiso sokuthi bawathathe lawo majekiseni nxa kuyukuthi ayavikela umkhuhlane ngoba sibonile ukuthi lolu bhubhane luthathe imphefumulo eminingi kakhulu. Njalo ngiyeke sikujabulele ukubona lo mkhuhlane suphenduka futhi sesibuya sisiyahlala ezindlini esingasakwazi ukuya ngaphandle labantwana bengasafundi. Lokho kuyenza ukuthi silahlekelwe ngumnotho omningi kakhulu kanti ke abantwana balahlekelwa isikhathi esiningi sokuthi bake bathathe isikhathi beqhubeka ngezifundo zabo ngoba kuqakathekile ukuthi abantwana bafunde ukuze kusasa babe ngabantwana abalolwazi njalo leziphiwo ezandleni zokuthi benze imisebenzi ethiyetiyeneyo.
Uthe uBiden abantu bengaqhubeka besiphethe kuhle besenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane wehle mpela mhlawumbe bengavunyelwa ukuhlangana ngelanga likazibuse. Kodwa ubona buqhubeka yini lobu buvelo ngoba sibona kwezinye izabelo ezifana lakhona ngapho eTexas. Abantu kabasaphoqwa ukuthi bagqoke amamaski.
Msakazi, okokuqala ngiyambonga kakhulu uMongameli uMnumzane uBiden ukukhuthaza abantu ukuthi baqhubeke beqhelelana njalo baqhubeke begqoka amamaski. Noma nje sibona ukuthi amanani omkhuhlane weCOVID-19 ayehla, kakutsho ukuthi umkhuhlane usuhambile. Umkhuhlane usasekhona. Mhlawumbe le mzamo ebesiyenza yokuqhelelana ukuthi gqoka amamaski yiyo ebangele ukuthi umkhuhlane wehle ngoba abantu besebelokwesaba bebona abantu mpela bebhubha. Ngakho ngibona ngathi wenza kahle uMnumzane lapha mpela nxa ekhuthaza abantu ukuthi baqhubeke besenza lokho kade kuxwayiswa ngesikhathi lapha sile lockdown. Kanti ke ngibona ngathi futhi ubuvelo lobo sesibunikezwa ukuthi abantu bangakhululeka ukuthi mhlawumbe bavule amabhizinisi njengoba kuyeza phela ilanga lenkululeko ukuthi abantu obazovunyelwa ukuthi bahlangane kukholiswe njengenjwayelo eminyaka edlileyo. Ngibona kuyinto enhle kodwa lokhu ngibona ngathi kusangenzeka futhi ukuthi kuye kuvalwe futhi ngoba sibona abanye lapha sebeshiye bagijima bathi hayi ungasagqoka imaski. Ngibona ngathi asonto enhle leyo.
UMnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Abacubungula izombusazwe kanye labalwela amalungelo kaZulu bathi ukufuthelana phezu kokubulawa kwenkulungwane zabantu eMidlands laseMathebeleland ngesikhathi seGugurahundi akusoze kuphele elizweni nxa udaba lolulu lokhe lungakalungisiswa. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso yeibhethu likaZulu enkundleni exhumanisa abantu bekude eZoom izolo. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Besidinga ukuthi abantu bexoxisane ngodaba lolo ngoba ungakhangela iminyaka yonke leyi engu-37 isenzakala lalapho sidlulile abantu abatholi ispace esi-enough ukuthi bexoxisane ngakho njengamaZimbabwean. Yikho zathola ukuthi either kuxoxwa ngabantu abasemathebeleland esithi abantu bempumalanga basibulala kumbe nabantu bempumalanga. Ilizwe lidabukiyene ngendaba leyi, so sizamile ukuthi sidinge izikhulumeli ezivela empumalanga lezivela entshonalanga. Kodwa kulento kodwa enginanzeleleyo, umuntu oda evela empumalanga lo devela entshonalanga balento yodwa bayikhulumayo ukubana uhulumende waqeda abantu bakuvuma wonke lokho. Kodwa lokuthi uhulumende indlela asebenza ngayo ukuthi kulungiswe lolu hlupho akatshengisi ukuthi ungumuntu ozinikeleyo. Bonke nje batshengisile ukuthi lulungiseka nzima lolu daba ikakhulu ngendlela ilizwe lethu eliyilo lona ukubana abaphetheyo lokhu bephethe amandla. Lokhu kureyizwe ngumnumzana uBere okhulume ngokubana ikhomishini ingani ilamabatha kwazokukhulunywa la ngumnumzana uWilliam Mpofu. Izikhulumi zonke nje bezingani ziyavumelana. Ngibona ngazathi amaZimbabweni wonke across the tribal divide bayavuma ukubana uhulumende okhona kunzima ukuthi elungise udaba lolu ngoba engumbulali njalo elokhu engafuni uku-acknowledge.
Lina njengebhetho likaZulu ukuhlanganisa abantu elikwenzileyo libona ngani ukuzaphathisa njani kumizamo yokulungisisa lolu daba.
Elizwe lethu alizoze libe likuthula, so malinga la kuthula kulabanye igazi labo elikhalayo, kunzima ukuthi ilizwe liphumelele. So mbona ngazathi injongo yokuthi asikhulumeni yikuthi abantu sikhiphe ukwesabana, sihlaleni phansi sithi njengabantu kuyini esikubona ngani kufanele sikwenze ndawonye ukuze ilizwe lethu libe lokuthula, lingaba lokuthula lizaba lengqobela phambili. Kodwa lokuyana ukuthi kulomunye okukhuluma ngomunye kodwa singakhulumisana kakusoze kusakhe isizwe. Okuluhlupho yikuthi okudanisileyo yokungaphatheki kwekhomishini ethenge last minute ngemva kokubana yayithembisile ukubana izaba khona, yathi silokunye. So uyazibuza ukuthi kuyini okuvelileyo okwakungekho, ngoba silensuku sakhulumisana labo njalo babethembisile ukuthi bazaba khona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhethu likaZulu. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi uyalulungisisa udaba lwegugurawundi lolu esebenzelana lenhlanganiso ezizimeleyo kanye lenkokheli yosiko. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ithi kule mali ebhatalwa izakhamizi zakoBulawayo eqondane lokuthuthukisa inhlelo zamanzi efika phose izigidi ezimbili 2 million engacaciyo ukuthi isetshenziswe njani. Imali le ithathwa kumithelo yedola linye ngamuzi ngenyanga. Inhlanganiso le ithi yabuzisisa umasipala phezu kwalolu daba kodwa ayizange ithole impendulo ecacileyo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Udaba luqale mhla ka 2 February lapho esabhalela khona iBulawayo City Council incwadi lembuzo engu 7 sidingisisa ngokuthi bathola ngapi imali yokulungisa umgwaqo lendaba zamanzi. Kwakulombuzo lapho esasibuza khona ukuthi kule mali ye pipeline leva babeyithatha ezakhamizini idola ngenyanga abaqala ukuyithatha ngo-2009 yaya ngapi, yaba yimalini njalo yasebenzani. Basebesiphendula ke mhla ka 10 February basitshela ukuthi bathola about 6.9 million bayisebenzisa e-Epping Forest. Mhla ka 11 February sababhalela njalo sibabuza ukuthi hayi indaba le ngani ayisacace, ngoba ngo-June 2020 u-engineer Smela uphume ku-news esithi iBulawayo City Council yabhadala 4 million for lot A e-Epping Forest and 1.1 million for lot B okuba yi 5.1 million. Sase sibabuza ukuthi nxa sikhasa prekta ku 6.9 lelithi layithola kule 1.7 million engezwakaliyo ukuthi isebenzeni njalo iye ngapi. Okwenza sicabangela ukuthi kungani akusahambi kahle ukuthi bathatha amalanga ngu 8 kuphendula imibuzo engu 7 ngezimali, kodwa sokuthetha inyanga egcweleyo ukuthi baphendule umbuzo owodwa nje kuphela. Sesizibuza ukuthi kanti kuyini osokunuka santungwa. Sokutheni ulimiso lubophekile abantu bengasaphenduli umbuzo olula kanjena?
Manje ungasitshela ukuthi udaba lolu seluluhambise ngapi?
Esesikwenzile okwamanje ukuthatha udaba lolu salusa ezakhamizini, satshela izakhamizi ukuthi kule ndaba ye 1.7 million engacaciyo uBulawayo City Council angafuni ukusicacela ukuthi isebenzeni, yenzeni njalo futhi ingapi. Ngokwesekelo sombuso weZimbabwe kumele basinike le information ngoba iconstitution ithi kulolungelo lethu ukuthi sibe layo. Ngaleso sizathu ke sesihambise kuzakhamizi, izakhamizi seziyothatha inyathelo ngayo lindaba. Kuvikele izayo nje zabona kuzabe kule petition eyezakhamizi ngalolu daba esizayihambisa kumeya lama councillors akoBulawayo, ngoba yibe sabakhethayo sibakhethele ukuthi basimele babone lokuthi impahla yethu lemali yethu lezinto zethu kwenziwa kuhle.
Zona izakhamizi ziyazwisisa na udaba lokuthi imali yona le yizo eziyisusa ezambeni zazo?
Izakhamizi ziyakuzwisisa ngoba imali leyi ngesikhathi iqala ukuthathwa i council yabuye ezakhamizini yazocela ezakhamizini yachasisa ezakhamizini ukuthi imali leyi izasebenzani izaba imalini kwaba lokuvumelwana ithe futhi imali leyi sisuswa ukuthi eEpping Forest council yabuya futhi ezakhamizini yazocela ukuthi hayi imali liyana besicela ukuthi siyisebenzise laphana so izakhamizi ziyakuzwisisa yikho sithethe sibatshela basebenza hayi nxa sebesehleka kuphendula asibaphetishineni ukuze ngoba balomlando ukuthi basiphendule ukuthi imali le bacela kithi ukuthi bafuna ukuyithatha bacela kithi ukuthi bafuna ukuyisebenzisa so kumele ke nxa sesibabuza ukuthi bayisebenziseni bangavali imlomo so kumele baphendule
Umnumzana Kumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebele Land Institute for Human Rights Sehlulekile ukukhuluma lomeya wakoBulawayo kanye lezinye iziphathamandla zikamasipala wakhe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi kulamapolisa amabili alaliswe esibhedlela eGweru ngemva kokudutshulwa ngamasela angenele omunye usomabhizimusi amtshontshela imali lemota yakhe. Iphephandaba leHerald lona lithi kulabasolwa abamiswe enkantolo izolo besetheswa icala lokuntshontshela inkampani TM Supermarkets izigidi ezingamachumi amabili lambili $22 million ngemva kokuqambela iStewart Bank amanga ebesithi bangabaqondisi balinkampani ababona ngezemali ababili laba ngomnumzana Tondera iCelestio Chagweda lo mnumzana Wellington Jombe bazaphindela emthethweni Tandaba njalo namuhla lapho uzahluzwa khona isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngebail. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngene phakathi kwesitudio 7 bakithi ngene igama lami uPhumlani Vundla lami ngithinke ngibeke mhlawumbe kukhona okuncane kungezwakala bakithi isikhala ogovernment mayethi izikolo zivulwe bakithi izikolo azivulwe ngempela abantwana kunini behlezi bengafundi kodwa kube nezivikeli ke zokuthi abantwana namatisha bengabanjwa umkhuhlane siyakuvumela lokho okunye okwenza ukuthi amatisha angafundisi kahle abantwana idola lakithi bakithi idola lakithi alihlali limi ndawonye njalo nje ngelanga liyehla njalo ngelanga liyehla alikhuphuki libe lamandla liyaqhula nje njalo lihlala liqhula kodwa liqhula kwakhona kuhlala kuloku kukhula ye lifana lenkomo lifana lenkomo zasesintwini nalo sesizalibiza ukuthi idola lasesintwini uma kungukuthi liyenza kanje inkomo zasesintwini ezethu noma ungaziveka zibe khona ngekhaya zibe ngu-15 ziyahlala zilokhu zingu-15 izikhula kodwa zezinhle zikhula uma usuthi uyathengisa akusathengisiko kuyinkomo khona kwesinye isikhathi uzigcine uthatha kugula kusifa kugula kusifa susalo nehistory yokuthi wena wawunenkomo ezingu-16 ya siyacela ukuthi ugovernment wakithi akalenze idola lakhe liqine kube yilehlaya liqinile kwenzela ukuthi abantu abafundisa laba abantwana abasusa phansi abantwana laba ukuthi babe ngu-president baseZimbabwe kusasa ngamadokotela baseZimbabwe kusasa babe ne-power yokusebenza uma engaligcina nje noma for 2 years ingazange likhule idola laseZimbabwe abantu yathola bejabulile bonke ezweni ya babesazi ukuthi kunemali eZimbabwe ya but uma lihlala lokhu liyehlile bakula mali ezweni lakithi bakithi ye sisame nje khonapho kungalungiswa ngena le ndawo yomnotho ye kungaba ngcono kakhulu ngoba akwazi ukuthi uma uholile ungakwazi ukubhadala irenti ungakwazi ukubhadala wonke nje ama-services empilo yakho then uza kusebenzeni awukwazi nokubeka imali yebo abantu westudio 7 nonke niphephe nalo msuli lo uchaye reggae songathi ke ngalala kahle khulumayo uPhumlani Vundla ye sisebenza komuke bakithi ngaphansi kwababa uMasitende yabonga
umsakazo omuhle ngiyabonga ukuba semsakazweni we-Voice America igama uThandazani ngizwala indoda yakwaNcube uBenzenia Ncube yebo odakwa esebhumane enkayi osikhokho ngibonga kakhulu kuziphathimandla ngibonga kakhulu inkokheli yethu umqondisi moya bese ngibonga kakhulu inkosi yethu uBulelani Lobhengula oyena oyenza sikhuguzeleke ngempela ukuthi hayi ngempela umthwakazi into ephilayo into futhi ezosikhulula ngiyabonga kakhulu bathandekayo ngithi phambili ngomthwakazi ngiyabonga
sanibonani sizwe sakithi sizwe sikamthwakazi ngibingile la lusha ndam la Fiselane khonale kwelakithi ngitshona la nginombona lapha nombuzo endoko ngifaka ngizibuza wona ukuthi njengokuba kwaba nabantu abashonayo kumbe abafaka buhlungu ngesikhathi se-Gugurawonde 93 abantu abayebephoselwe emgodini ezimayini and kwaziwayo ukuthi baphonselwa kuphi and uma ngibheka ukuthi ilizwe manje elinoprezidenti onguyena onguyena owayengumastermind wayikola ithimba lona leli lombhuqazwe engicabanga ukuthi khona kubaholi bakithi esinabo abakhona bona lephalamende abakeza mphakamisa izwi lokuthi labona abantu abalele laphana emgodini banama-families abawathiyayo bafaka buhlungu namanje futhi balele kabuhlungu so kungani uprezidenti uma ngaleso sikhathi wayekubona kuyikuthi kufanele babulawe ngokubana abalungayo sebabulawa kulabona abantu ababengalungani tili wayebeloko besaphanishiwe belaliswe ezindaweni emgodini ngendlela engi-right yesebefile stili salwa nabo na uma engalwi nabo kumele abahambe abize ocepheshe bekhiphe labona abantu bayilaliswa ngesizotha ngokuthula ngoba into zona lezi abantu labana abaningi abafakala ngendlela leya indeni yiyo into edala kakhulu ilizwe libe ne-charm uma ungabhekisisa into esifana nazona lezi kuyoba nzima ukuthi sibe nepithi kunabantu abafaka buhlungu abalele futhi namanje kabuhlungu ngiyabonga
Salubonani kwistudio 7 ngungwenya lo okhulumayo from Kafusi Manuka nginenkinga lapha badala ngicela ukuthi lizame ukusibizela abantu abadubula indlovu indlovu seziqeda amabele ngapha ngasesigabeni sangakithi eKafusi Manuka ma udlule esanesini nje ma usesanesini laphana ungawubuzi Kafusi Manuka bayayazi bonke endaweni zikafusi manuka kusakukondungwane khona le ndungwane indlovu sezidlile amabele abantu sezigqedile amabele le upikinini khona abana upikinini ndungwane Kafusi Manuka esigabeni senesane sangakithi hayi indlovu ziyakhathaza mpela sezigcwele yonke indawo laphana hlupha kakhulu ngicela ukuthi lisibizele abantu bayezidula ngingabonga mali lingasisiza ngalokho
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 Singene kwezivela kwamanye amazwe umanyano we-United Nations usukhuthaze umongameli wakwele Burundi umnumzana Evariste Ndayishimiye ukuthi agcwalise isithembiso sokuhlonipha amalungelo kaZulu asenze ngesikhathi ekhankasela ukhetho nyakenye udubo lokubandlululwa kwabantu abaphila lobugoga luvikwa solubhahile kakhulu kwele Nigeria ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sikhangele ebezihamba phambili kubhubhe abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lasithupha 36 belo mkhuhlane lo Umongameli wemelika umnumzana Joe Biden uthi uzalaya izabelo zelizwe lakhe zonke ukuthi zibe seziqalisile ukuhlaba umuntu wonke ofunayo oleminyaka engu-18 kusiya phezulu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kusukela mhlaka 1 ngoNkwenkwezi. Abahlaziya ezombusazwe labalwela amalungelo bathi umfutho wegugurawundi uzaphemende engaluphatha kuhle lolu daba axolise. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Olivalelisayo ngontungamile inkomo.